Unkosazana Lungile Masuku uthi inyathelo lwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe liveza obala ukuthi lokhu esebuhlungwini ngendlela akhitshwa ngayo esihlalweni.
I-enga alayo ngendlela akhutshwa ngayo last year ngoNovemba. Lapha sezama nje ukuthi akhawulise bona abamkhuphayo esihlalweni ngoba yena ngokwakhe ubengakafuni ukuphuma. Njoba wayevele esesesihlalweni wayengavumelani le opposition. Lapha nje sekuyikuzama nje umuntu omdala ukuthi akhawulise.
Amazwi akhe agcizelelwe ngosakhulayo uMnumzana Mduduzi Moyo odwa uMgabe ukhathazekile ngokukhithwa kwakhe embusweni.
Umongameli obviously njengomuntu ozobuhlungu ngokwenzakala kuye cause ayengathembile ukuthi uyafika lesi sikhathi kungayisuyo olo mfanekiso wakhe emaphepheni lanokuvotela. Yikho sejikisile wayethe yena sizayivotela ishamisa kwamukelekile sibili. Maybe labantu abaningi bazalandela lokhu benze okufuna ukwenza umongameli.
UNkosazana Juliet Nkiwani okhokhela inhlanganiso yabomama e-Human Development Association of Zimbabwe uthi liyasolisa inyathelo elithethwe nguMnumzana Mugabe.
Kungaba liqhinga labo olokuyenga abantu ukuthi babone angani uMgabe laye usephumile. Kuphinde futhi kuzwise abantu ubuhlungu ukuthi kathi nxa uChamisa engabuya abambane loMgabe onguye sifuna ukumkhupha kutshoni bazondele uChamisa. Mina ngibona ngani nje kungumdladlanyana umnangagwa loMgabe abawudlalayo.
UZulu eZimbabwe uyavota kusasa njalo indawo zokuvotela zizavulwa ngehola lesikhombisa ekuseni kuze kuyetshaya ihola lesikhombisa ntambama. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.